Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Alivuka njani mthwakazo omuhle olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesine ekuseni ziku 18 mfufu 2018 ngo Chris Gande endabeni zethu lamhlanje ikhomishini ecubungula imbangela yokubulawa kwabantu ngemva kokhetho iyaqhubeka namhla ngemva kokukhomba umunwe kunkokheli ye-MDC izolo ngabafakazi bezanu-PF Umbuthano wokuxoxisana ngodaba lwegugurawundi eHarare uphazanyiswa ngabacatshangelwa ukuthi ngabacuphi be-CIO.
Ohle wabuza kuqala kuhle kwakhanya ukuthi hayi ube ngumuntu ongavumelani la kubonile idocumentary.
Kulandela ukulwisana kwabotshekesha besishona labesiNdebele okwafa khona umuntu oyedwa, izakhamizi zeGwanda zifuna udaba lokwenziwa lulungisiswe ngokuthula.
Singabantu thina beGwanda lento lesiyayibona ukuthi idinga ukuthi kuhlalwe phansi kukhulunywe kabanzi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Ikhomishini ecubungula imbangela yokubulawa kwabantu ngemva kokhetho iyaqhubeka namhla ngemva kokukhomba umunwe kunkokheli ye-MDC izolo ngabafakazi bezanu-PF. Likhomishini ekhokhelwa ngowaye ngumkhokheli we-South Africa umnumzana Halema Motlanthe ikhangelelwe ukwethula impumela ekupheleni kwenyanga ezintathu. Izolo omunye umama osebenzela ibandla lezanu-PF wathi wabona umsekeli kamgcinisihlalo we-MDC umnumzana Tendai Biti kunye lo wakhe waba inkokheli yentsha yezanu-PF umnumzana Jim Kunaka bekhuluma labacha abe-MDC ngemva kokuba bavuka ubhova baqala ukubulala impahla ebalisa izimota. Likhomishin iyaqhubeka namhlanje ngomsebenzi wayo. Kuqhamuke ukuxokozela ngemva kokuba abanye abantu abacatshangelwa ukuba ngabacuphi be-CIO bephazamise ingxoxo ebikhona izolontambama eHarare ngemva kokubukisa umfanekiso we-documentary otshengisa ukwenzakala ngesikhathi sombhuqazwe wegugurawundi othiwa Gugurawundi Genocide 36 years later. Intatheli zindaba uZenzele Ndebele onguye owaqoqa i-documentary le ekhuluma labahlukunyezwa ezigabeni zeMathebelele and the Midlands ilizwe lisanda ukuthola uzibuse ubemanyene lenhlanganiso yeSapes Trust ukubukisa lumfanekiso eHarare kulandela umsebenzi ofanayo wobulawayo kupheleni kwenyanga edluleyo. Umqondisi wenhlanganiso yeSapes Trust umnumzana Ipo Mandaza umise lingxoxo ngemva kokuba abesilisa abalihlekana abakade bebukele beziphathe ngendlela engakhwabithwanga ngabanye. Kubikwa abesilisa laba benze okufanayo kubukiswa ihlandla lakuqala lalumfanekiso eminyakeni embalwa edluleyo. Ukuze sizwe okunenge okwenzakeleyo izolo ntambama, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele unkosazana Thandekile Moyo obe kumbuthano lo eHarare.
I loved it, although it was touching. Yabo. Ngabe ngisebenza next to this guy ogathese khala, and I remember asking myself, which, you know, what am I supposed to do? Should I look like, should I act like angimboni or what? So people were genuinely touched by it, because there was one scene, I think, embone khona abantu abaningi ngani kade sebethule. Yabona, sometimes you notice ukuthi wonke umuntu usethule and they're concentrating. Like when there's that woman was talking about ukuthi injana walahla njengenja, you know.
Sizwa njalo ukuthi akusabanga le ngxoxo kuyinokubonile.
Ngithe ngingena mina bengibonile, you know, kulamanye ama-faces othibona ukuthi lawa ngama-CIO, I'm sorry to say. So ngithe ngingena mina ngahle ngaposta ku-Twitter yami ukuthi lapha ngibona kulama-CIO amaningi, abantu laba vele bayakhanya ngendlela abagqoka ngayo. So soon after that, i-documentary siphelile. bacela ukukhuluma ukuthi bafuna ukubuza imibuzo. Ohle wabuza ukuqala kuhle kwakhanya ukuthi hayi ube ngumuntu ongavumelani la kubonile i-documentary because bebuza ukuthi kanti i-documentary yenu yindaba ingakhulumanga lalabo elite bakhoza i-genocide le. Why ingashoyi abo Mnangagwa, why ingashoyi abo Terence Tshiri? And also omunye wasebuza ukuthi ama-numbers lawa indaba lisithi kwafa 40,000 people they were attacking. Kuthi hhayi bebengabuzi ngesihle, bebebuzela khona ukuthi kumele kube nengxabano. Bebekhanya ukuthi kulo muntu abamelayo njalo kulo muntu abazama ukumdefenda. So yindlela engibone ngakho ukuthi bengicabanga ukuthi bazabuza ngento abazibonileyo bezama ukuzwisisa more. But the fact ukuthi bebevele befuna ukubhidlisa kuthe kwakhanya ukuthi hhayi asobantu abazibuyele ngesithi.
Ye, njengomuntu owabukela umbukiso wakuqala ofanayo, abantu balahlekelwe ngokungabi le ngxoxo liyana?
Kobulawayo azange sibe le ngxoxo. Kobulawayo waphongubukelwa kuphela kulabantu abacela ukuba le ngxoxo. Lapha ingxoxo lizanceda ngoba abantu abaningi abahlala ngapha abakwazi ngendaba le ekade ikhulunywa ngayo nami. So bekuzaba kuhle ukuthi kukhulunywe ngakho, abale mbuzo babuzwe baphendulwe, abale nsolo ngoba insolo asontweni. Umuntu nxa kulento ayisolayo kumbabona ngani ayisiphoqinisi. Vele lathi besile mbuzo. So bengicabanga ukuthi ithuba lethe lokuthi lathi sibuzisise ukuthi akanti lapha kwahamba njani, kumbe lowo ngubani okade ekhuluma lapha. Izwisise even more, yabo. So i-discussion ibizabantu.
Kodwa ungathi umbukiso lo uyanceda yini? Uyafeza injongo yawo?
Uyanceda kakhulu. Njengami mina ngakhula ngisizwa ukuthi kwake kwaba le-ground. Sibona abantu bekhanya abantu abasikhulisayo bebuhlungu. Kukhanya ukuthi kule ndaba ebuhlungu engakhulunywa ngayo. And you know, ukukhuliswa kwethu ngabantu abasebuhlungwini sometimes kuba buhlungu lakithi. Kuyini okwenza abazali bethu bekhanya behlukuluzekile? Njalo sikhula thina sasivele sisesaba izinto ezinjengamaphuma, kodwa singakuzwisisani sasinabantwana abancane. Unxa uvele esikolweni ngabona iphuma sesigijima singena egangeni sibaleka, ikodwa kwi-ground yayivele isidlulile. Kodwa it's something ebengivele nginobuzo ngikhula about it, ngifuna ukuzwa lami ukuthi alivele kwahamba njani. So umbukiso lowo mina ngithandile kakhulu ngoba unginika impendulo eziningi engangihlala ngizibuza zona. Sasilabo khulu, sasihlala sizwa kuthiwa babesebhala kodwa kungela muntu esixoxela ngakho ukuthi kwakuhamba njani, kuyini vele ibhalapho yangiya. So nithe sembukelile laphanathi kuzisisa ukuthi hawu, yebo, izizinto ezazisenzakala lezi.
Lo-ke ngunkosazana Thandekile Moyo obekumbukiso otshengisa okwenzakala ngesikhathi segugurawundi eHarare, ubexoxa ecingweni ekhona lesigodlweni. Izakhamizi zeGwanda zikhuthaza uhulumende ukuthi aqoqe umhlangano omkhulu ozakwethula izinqumo zokuvikela kanye lokulawula ukusetshenziswa kwezenjiwayo ukuze zithuthukise izakhamizi zakulezo ndawo ezitholakala khona. Lokhu kulandela ukulwisana kwabojekeja okubangele imfa yabanye abembayo khona ngale eGwanda. UBenedict Nhlapho usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Udlakela lwabotshekesha luqhamuka eGwanda kwabangela ukulahleka komphefumulo kanye lokulimala kwabaningi. Isehlakalo izakhamuzi eGwanda ezithi akufanelanga siphinde senzeke. Izakhamizi lezi zithi lokhu kulwisana kwabangelwa ngabavela kwezinye indawo ababefuna ukuzotshekesha ngenkani emgodini eGwanda ukhombisa khona ukuthi kufuneka imithetho kwezenjiwayo epha ilungelo eligcweleyo kuzakhamizi zendawo ukuba lelungelo lakuqala lokuthola inzuzo kuzo. Isiphathamandla sebandla lezapho eGwanda umnumzana Kanisha Singala uthi bafuna umhlangano omkhulu kwezenjiwayo ozakhangela ukuthi izakhamizi zivikela njani ezenjiwayo esendaweni yazo.
Singabantu thina beGwanda lento lesiyayibona ukuthi idinga ukuthi kuhlalwe phansi kukhulunywe kabanzi ngoba kunamakotiphana zibona labo, kube lalabo abanikezwa amakleyimu, kube lamapholisa phakathi, kube lo mphakathi onangokwawo phakathi. Kudingakala ukuthi sihlale phansi sixoxisane into esiyibiza sithi indaba.
Ungala uthi umhlangano uzasiza ukuze kusiya phambili. Kwazakala ukuthi ezenjiwayo esesigabeni zitholwa ngobani njalo njani.
Kumele kube lemithetho eyaziwa ngumuntu wonke. Singabi lamagengi lawo esiwabiza sithi ngama-syndicate. Ngoba ekugcineni laba bantu labo baphethwe ngabanye abaphethwe ngabanye ukugcina kukhoza ukuthi abanye abantu bangene phakathi bazithole sebeku-crossfire. Lamapolisa agcine sezithola izandla sezibotshiwe kwezinye indawo. Ngeke silithole iqiniso uma singazange sahlala phansi sathola ukuthi singabantu singenza kanjani.
Le yinto egcizelelwa isakamisi seGwanda uNkosazana Siduduzile Masilela yena othi izehlakalo esifanayo sezike zenzakala esigodini, ebubi, eChiyatswa, laseMberengwa, lapho abavela kwezinye indawo bezama ukwenza umathanda ngezenjiwayo zabanikazi.
Omunye nomunye kadle lapha khona. 95% abantu abasebenzi, lakithi lakibo kabasebenzi. So lakithi lakibo kulama resources. Omunye nomunye kabe lapha khona ukuze kungabe lomsindo. Ngoba umsindo lo, ngendlela oyenzakala ngawo, if they persist, kuzayidlula okulokho okwenzakeleyo. Kugcina so maybe songane tribal law.
Unobhala jikelele ebandla le United Democracy Movement umnumzana Andrew Nyati uthi nxa abantu abeza kwezinye indawo bengahlonipha izakhamizi zakulezo ndawo akusoke kube lohlupho.
Yonke indawo kulalokhu okuhle okuphilisayo kumbe ngathi mina kukhona okube kunguNkulunkulu wekungasetshenziswa. Indaba yokuqala ukuthi kumele kuphilise bonabo bantu bakuyona leyo ndawo kuqala.
Unyathi uthi kufanele kube lendlela izakhamizi zendawo ngendawo ezisebenzisayo ukuvikela ezemvelo zabo.
Aseke senzeni so bantu bakithi. Sakhe ama-local economic committees. Abe yiwo umnyango wokungena endaweni lomnyango wokuphuma. Bunje ngabantu baleyo ndawo. Ugovernment ke abe sebuya esupporte labo bantu.
Umnumzana Nyati uthi lokhu kuhambisana xathu lohlelo lokupha amandla ezabelweni oluzanywa nguhulumende olwaziwa ngokuthi i-devolution olwemzini. Melestulo 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha a Voice of America ese Washington DC.
Uzulu uthi iziphatha amandla zikahulumende ezilamankampani kazimelanga ziphiwe amakontlaha kuhulumende ngoba lokho kukhuthaza umkhuba wenkohlakalo. Imbono le ilandela imbiko ethi umphathi Ntambo obona ngezamandla kagetsi umnumzana Joram Gumbo ulenkampani yaphiwa umsebenzi kugatsha olwaluphansi kwakhe esangumphathi Ntambo obona ngokuhamba kwezimoto. Iphephandaba likahulumende ele The Herald lithi inkampani kaGumbo eJMCD yaphiwa umsebenzi wokuthungela ugatsha lwezinara impahla esangumphathi Ntambo obona ngokuhamba kwezimoto. Ngamanye amazwi inkampani kaGumbo le yayisidla kugatsha lukahulumende aluholayo. Abanye bathi commission ekhangelane lokulwisana lenkohlakalo iZimbabwe Anti-Corruption Commission kumele icubungule lolu daba. Umkhokheli wali commission umnumzana Goodson Nguni utshele iStudio 7 ukuthi uzalukhangelisisa lolu daba andubana akhulume lentathela izindaba. Yena umnumzana Gumbo ukuvumile konke lokhu kuphephandaba le The Herald kodwa wathi akulamthetho awephulileyo. Kodwa uZulu uthi akwenzayo akumelanga kuvunyelwe ngoba kukhuthaza ukungethembeki. UNtungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lesiphathamandla se-MDCT umnumzana Abednego Bebe.
Kungenzakala ke ukuthi ithenda leyo kwaba lokungaziphathi kahle ikakhulu kunguye umlawulankunzi nalabo abangaphansi kwakhe baba lokwesaba nxa kuyukuthi bekwazi ukuthi ikhampani kamlamlankunzi ngoba phela ungakhohlwa ukuthi ke empilweni ikakhulu lapha eZimbabwe sikwenza esikubonile kusenzakala ukuthi ke abantu bayanikana ama favors so la uyabe khangela ukuthi hayi ngingalisana le nkampani ka sibalukhulu kungangikhathaza kusasemsebenzini so bese kusukuthi ke kube kubike ngoba lo munye lanxa ebona okunye okungabe kungenza ukuthi kusiphele kancane esabe ukukhuluma ngoba ikampani yabe ingasibalukhulu mhlawumbe bekungaba ngcono ngabe kuthiwa kumbe ngenye iministry ekade engayihedi kodwa le ekade ihedi hayi yebo ye okwethenda siyakubona ngoba emthethweni kufanele kube nethenda njalo-ke ama-regulations ethenda kawatsho ukuthi kona ikhampani nxa u-shareholder ekhampanini enje ayingake ikulokuzo kodwa-ke ngesibantu sethu nje kufanele ube leli hloni la ubona ukuthi hhayi lokho okunye wothi ngiyekele abanye benze kulokuthi ngihuquluze konke bese kubuya-ke umbono wokuthi-ke bavele bona kwesinye isikhathi bangabahuquluzi benotho ngoba ezinye izinto lawe kungangcono mhlawumbe ngabe kuthiwa wanqandela kumbe isihlobo sakho sikhulume sithi hayi wanqandela isihlobo sakho kube ngcono kulokuthi kube kungangumanqamu kusuka ke besokusenza abantu bese besola-ke bathi-ke uhulumende mhlawumbe yikho into engakwazi ukuthi alisebenze ngendlela ngoba kulokuqumela thile nxa abantu sebesemsebenzini emkhulu bengosibalukhulu ukuthi bathole inzuzo etholakala kwesinye isikhathi lanxa umsebenzi ungenziwanga ngendlela ebingenziwa ngomunye umuntu ongatholanga leyo tenda.
Ayisikho yini babu Bebe lapha okuqalisa khona inkohlakalo khonapho?
Inkohlakalo vele iqalisa endaweni ezinjalo ngoba ikukhohlakala ukuthi kube lomunye usisebenzi osebenza ngaphansi kukasibalukhulu ongesaba ukuthi-ke akukhulume okuyabe kungaqondanga kancane ngokuthi-ke uphiwe omunye umuntu lowo msebenzi. So kulokukhohlakala ngoba uyabe sekhangele umsebenzi wakhe ngezinye indlela usethengisa-ke ubuntu bakhe ngokuthi uvikela umsebenzi wakhe kukhohlakala kunokuyani kungenzakala-ke futhi ukuthi inkohlakala ibe yikuthi khona usebenzise ibandla lakhe ngoba ibandla lakhe yile libusayo njalo-ke uyatsho ukuthi uvele-ke uyasupplya kanye lakiyo izanu p f inkohlakalo futhi yona leyo so ukuthi kungabi lokukhohlakala ezinye izinto lawe uyayekela abanye benze ngoba kathi nanku uyatsho phela ukuthi le zanu p f uyayisupplya labanye ama-ministries yindaba engamanga khonapho kulokuthi azayengena nalapho akhokhela khona.
Yebo akulamthetho onqabela iziphathamandla zikahulumende ukuthi zithole amathenda kahulumende awuboni kuludaba olumele lulungisiswe yini lonolo?
Kuvele into okufanele ukuthi ngazi iyalungisiswa-ke kodwa-ke kuba nzima ukuthi zilungisiswe ngoba into eziningi ezibuya ziyimithetho zibuya zisponswa ngama-ministries. So bonabo nxa beyibo abavele bebenefitha kumbe ngithi belethola entweni ezinjalo ezingalabuntu angiboni bangakucabinet badibhethe babuye lo mthetho wokuthi-ke wenziwe khonokho.
Lo-ke ngumnumzana Bednico Bebe umgcinisihlalo webandla le-MDCT elikhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe ubexoxa ecingweni lo ntungameli Nkomo weStudio 7 ekoBulawayo. Ukusilela kwemali yakwamanye amazwe sekubone amankampani akubhizimusi yokuthumela imali akwele Botswana exwayisa labo abafisa ukuthumela imali eZimbabwe ukuthi baqale babuze ukuthi imali ikhona na lapho abazathathela khona. Abanye abeZimbabwe abakwele Botswana bathi izihlobo labangane abathola imali ngesikhathi abayitholi ngenxa yodubo lokusilela kwemali yakwamanye amazwe. Intatheli zindaba yeStudio 7 uMartin Ngwenya usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekhona le eGaborone kwele kweleBotswana.
Amankampani akubhizimusi yokuthumela imali afana leWestern Union, iMoneygram kanye lamanye athi abafisa ukuthumela imali eZimbabwe kumele baqale badingisise ukuthi ikhona na lapho abathathela khona leyo mali. Izisebenzi emankampanini lawa zithi abalamandla okungowenzakala eZimbabwe kodwa abangakwenza ukuthi baxwayise abathumela imali eZimbabwe ukuthi baqale badingisise ukuthi labo abathunyelwa imali bazayithola na. Abe-Western Union bathi kunzima ukubamba udaba lweZimbabwe ngoba isimo sakhona siguquka nsuku zonke. Kulamankampani ambalwa aguqela abomakhalekhukhwini e-Orange Botswana, Imkuru, Western Union kanye leMoneygram ebese zibone igolide ngebhizimusi lokuthumela imali eZimbabwe. Kodwa abakhala ngokuthi isimo seZimbabwe lapho kusilela imali yakwamanye amazwe ikakhulu idola leMelika sekuthundubeze uthando lwabantu abafisa ukuthumela imali besebenzisa amankampani la. Umnumzana Siphe Sihle Ndlovu uthi yena uke wathumela imali ekhaya kwathatha isikhathi eside ukuthi izihlobo zakhe ziyithole.
Ekhaya bayakhala bathi kwesinye isikhathi imali oyithumelayo ifika ingeneli, betshelwa ukuthi bezothatha ibalance ngelinye ilanga. Kwamanye amalanga kuthiwa akula mali kodwa wena uyabe uthumele ukuthi isetshenziswe kwi-emergency.
Okukhathaza abafana lonkosikazi Abigail Hlatshwayo yikuthi kwesinye isikhathi awulasixwayiso sokuthi izihlobo azingeke zathola imali khonapho khonapho.
Amanye amakhampani awasitsheli ukuthi abanelisi ukupha esibathumelayo imali. Sigcina sisizwa ngabasekhaya.
I-Western Union kumbiko ophume kuphephandaba le-Standard ngempela viki ithi ukusilela kwemali eZimbabwe sokufake inkampani le engxakini. Inkampani le ithi kuzamele inikeze ingatsha zayo eZimbabwe imali yakwamanye amazwe ukuze zenelise ukuphathisa abadinga usizo. Kodwa abanye bathi sebebona kungcono ukuphathisa emabhasini kumbe kulabo abayabe besiya eZimbabwe besuka kwele Botswana.
Sesibuyele kundlela zakudala ezokuphathisa, noma kungathembakalanga ukufaka emabhasini kungcono ngoba uyakwazi ukuthi umuntu uzayithola imali kungela ndaba zokuthi kusilela imali wakwamanye amazwe elizweni.
Imali evela phandle kwelizwe inceda kakhulu ekuthuthukiseni umnotho welizwe kulezigidi lezigidi ezithunyelwa abeZimbabwe abahlala phandle kwelizwe iminyaka yonke. Kwamanye amankampani kwele Botswana leli bekulithuba elihle lokuvula amabhizimusi okuthumela imali, noma nje okwakhathesi ikusasa yakhona ingasenhle. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngiSavron kwele Botswana.
Akambe ikhomishini ecubungula imbangela yokubulawa kwabantu libutho ngoNcwabakazi lonyaka ngesikhathi kulabatshengiselayo emigwaqweni yeHarare bekhonona ngokungethulwa kwempumela yokhetho lukamongameli izaphuma lani. Lo ngumbuzo uGibbs Dube weStudio 7 awubuze umnumzana Belief Gawule webandla lezanu PF othi kuningi okuzethulwa ikhomishini le. Kunye lomnumzana Volta Moyo webandla le-MDC elikhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa ugawule nguye osungula lingxoxo.
Kuhle kakhulu ukuthi ikhomishini isisungule umsebenzi wayo ewuphiwe ngumongameli ukuthi iqwayisise ngodaba lolwana olusungulwe imvakala esigodlweni eHarare ngemva kokhetho. Ngokunjalo sithi thina umsebenzi kawuqhutshwe impumela ivele, abantu bazakhuluma konke kuyaphuma kusobala ukuthi ubani wenzani kulowo mlando owayenzakalayo okulimela kwabantu. Abanye bakhuluma izinto eziningi, baye bakhuluma sekukhuluma ukuthi abantu abafayo bangaka, abanye bathi bangaka. Hhayi, mina sikwazi ukuthi abantu abalimalayo laphana abalahlekelwa impumela bangu-6. Yikho esikukhangeleleyo njalo ukuthi sithi thina kwenze ucubungulwe kuhle, kucwayiswe kuhle, impumela iphume. Kwese kubonakala ke impumela egcikeni ukuthi ubani wenza ukuthi mbani wayenza ukuthi.
Mase sikhangela babagawule kulabanye abakade belalele, abanye bangkhona bekhuluma lapha kumabonakude. Kwenye ngazane abantu bathi abanye bangkhona bangani badonswe libadla leZanu PF elibatshele ukuthi hambani likhuluma lokhu kuphela. Kambe ngabe kunjani?
Ngothi ukuthi Gibbs, mina ukuthi abantu basuka sonke isikhathi abantu bakithi bafaka lokhwana okuthiwa ngama-blinkers njengamabhiza. Kabafuni ukukhangela eceleni ukuthi babone into ezenzakalayo. Ababoni kambe shure kambe uKalima Mokoena bemazi umongameli weSouth Africa lokuthi uhlanzeke kangakanani uKalima Mokoena. Labaleyo abadojiweyo bonke abavela kwamanye amazwe nalana. Labakhona apho abanye bakhona abavele bengayisekeli iZanu PF. Kambe kuyini okungaqatshiswa okungafishwa? Yonke into isegcekeni and kubalulekile ukuthi kwenziwe ngayo imali indlela umongameli akwenze ngayo. Kungani singalindeni impumela bese sikhuluma ke ngemva kwempumela ukuthi mhlawumbe abantu babe nensolo lapha nalapha kathi athini commission kayenze umsebenzi wayo.
Mhm. Ubona ngizani kuyaphumana konapho ke baba Gawula?
Mina ngibona ngale kithi ayitshola ukuthi ngibona ngani kuzaphumana. Kuzaphuma khona okwesibili okuyikho kwayenzakalayo. Akula nto ezafishwa, akula nto ezathelelelwa ngaphansi kwekapi. Yonke into izachaya ibe segcekeni kube ngumlando wokuthi lo wenza ukuthi lo lwenza ukuthi. Lokuthi abantu ababangela udlame ngobani kuzaphuma konke. Akukhathalekile lanqama abantu kodwa kulisilo sizinto ukuthi umphefumulo wethu uyalahleka. Kodwa abantu abayenza ukuthi chapa bakhona ngobani, labantu abayenza ukuthi chapa bokulimaza abantu ngobani. Konke lokwana konke kuzaphuma kube segcekeni. Abantu bakukhangile konke kuhluzi uhulumende ebesebona ukuthi abanyathelo bani ngalabo ayabe ekhangele ukuthi bayephule umthetho bazawucela ukulahleka imphefumulo yabo.
Yes, siyakuzwa kakhulu ke baba Gawula. Sicela ubambe konapho ke ecingweni sithatha ubaba osecingweni singazi ukuthi silobane ecingweni konapho. Salibonani baba. Volta ukhona ecingweni kumbe nguVolta kumbe mbani? Osecingweni.
NguVolta. Kana singajayanga.
Yes, siyabona ke ukuthi commission le kaMontlante siqalisele umsebenzi phose lakho konapho.
Angiboni into abazaphuma layo engayenza imwe yabantu yedle ngoba ayisi commission yakuqala. Ama commission eZimbabwe saba maningi ethunya ukuthi ayenze lokho lalokho ungela any commission eba accountable to ebantwini ungeza into sekuthiwa ifakele icommission izindlela nje zokuyehlisa imoya yabantu ukuthi abantu into leyana bangasayilandeleli sekwafakwa ama commission amangaki eZimbabwe wena ongayitshela yona A1 ongathi isike ya investigator indaba ehlupha abantu yabuya ya reporter ebantwini yiphi commission yake yakwenza khonoko angibaboni labo ama findings abo Mhlante ayeza buye ebantwini abantu babekwazi ukuthi batholeni after all kanti vele nxa abantu babe yibo ababusayo abathumela amasosha ukuthi adule abantu kulene sesithi ukuthi kube kudinga izimali zidliwe kuthiwa kwenza icommission iyona into istraight ukomanda ichifu amasosha ukhona uarm command ukhona by then udefense minister ubekhona ngabantu abangakhulumisana ukuthi oniki order le ngubani mina ayisini kwazakala kuyadinga icommission khonoko kube zindlela zokuzidlela imali abantu bedubeke elizweni
kodwa ke awuboni ukuthi enxa bangaphuma lokunye nje konapho
bephuma lokunye okunjani gipsy endabeni estraight forward akula nto abazaphuma leyo into abazaphuma leyo mhlawumbe ukuthi uthole ukuthi omunye between u-defense minister lo-president lo-army commander unike ama-orders kungela consultation akulenye into ecubungulwayo khonapho
kungatholakala ukuthi omunye wabhonga ukuthi ngenani ezithithini liyedubula abantu kuyayenziwani manje
akula nto ezenzakala ngontando kayiphikiswa ngabantu banye bakujayele ungakhuluma ngabantu abayi-6 abafa-ARR i-20,000 legugrawundi ngubani wakho wabotshelwa yona vele abantu ezimbabwe bayaqalisa ukufa ibona laba abangu-6 silabantu abanyamalaliswayo egcekeni ngubani wakho wabotshelwa khonoko akula nto ezenzakala lokho kukhulunywa ngabogawule nje ikuthi ngabantu abasebandleni lona lelo abazama ukuthi babone izinto ezingalunganga bazifake ekuthini zilungile ngoba bona azibaaffecti directly ogawule but into emangalisa umuntu onjengogawule igugrawundi iphelele iqethe abantu abaningi etsholotsho khonapho but nxa ngimuzwa kathi esekhuluma esithi upresident uza kuthi athi upresident aze abe leqhinga elingcono ngemva kufe abantu abangu-6 ehlulekile ukuthi a-acknowledge abantu abayi-20,000 wathi yena hayi indaba esidlulile umna ngakwayitoni request hayi sekudlulile lokho
bamba khonapho baba Gawule akumphendule khonapho ngoba uyakhuluma lapha-ke umoya
uthi yena amakhomishini kasebenzi kaze akasebenze elethe impumela ebonakala ebantwini ngithanda ukukwala lokhu into sengikhumbuza ngithi kakhumbule i-commission i-Sandura commission of inquiry eyabunjwayo ngesikhathi samgazi omoris ngiyakhumbu bangena phansi ngobanathi amaphoyizeni bapha bonke oshabala abana balahlekelwa imisebenzi bonke abanye babahle baphuma kuhulumende ba-resign abanye bahle baqeha okushaba waze wayagwetshwa ekhothi ngale wafuthi impumela yakhona wathi umgaba wamphathi wona waphuma waba phandle ngokunjalo yimpumela yakhona yekhomishini yana i-Sandura commission eyaletha ikhomishini atshonke yokudlala.
Hello ke ngumnumzana Believe Gawule oyibandla lezano PF obexoxa lomnumzana Volta Moyo okubandla le MDC elikhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa bexoxa lo Gibbs Dube we Studio 7 sizaqhubeka ngalolu daba kusasa ekuseni. Okathesi ke sesifike emaphethelweni endaba zalamhlanje singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zethu zalamhlanje.
Ikhomishini ecubungula imbangela yokubulawa kwabantu ngemva kokhetho iyaqhubeka lamhlanje ngemva kokukhomba umunwe kunkokheli ye-MDC ngabafakazi abacatshangelwa ukuthi ngabe ZANU-PF. Umbuthano wokuxoxisana ngodaba lwegugurawundi eHarare uphazanyiswa ngabacatshangelwa ukuthi ngabacuphi be-CIO. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo ngo-7:30 ntambama.